Indaba zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho lwelizwe luza kwenziwa lonyaka mhla ka 30 ngoNtulikazi. Umthethwandaba uthatha isinqumo sokuthi abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lizagqitshwa ngosuku lwakuqala ngoNhlangula. Abesifazana abazithweleyo bakhala ngokungatholi ngemfanelo imithi efunakalayo ezibhedlela zikahulumende. Salethilela ezemidlalo lokunye okuthiyeneyo. Ku-Livestock lamhla, kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngosuku lokhetho lesinqumo somthethwandaba esokuthi abahlala emazweni kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001 202-465-0318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.